Udaba lethu lusemthethwandaba lwangena kulokhu esikuthi case management, ukuhlolisiswa ukuthi kumele luphathwe njani mhla ka 17 njalo abaphikisayo bebenikwe up to mhla ka 24 ukuthi batsho lokhu abaphikisa ngakho imicijo yabo, sibe lathi sesiphendula mhla ka 28 ube usiyahlala ke ngokugcweleyo mhla ka 8 kuyona le inyanga elandelayo ibhentshi lonke ele constitutional court lizabe lihlezi ke selilalela ukuphikisana kwamagqwetha ethu lalabo abathi bona hatshi i-delimitation le kumele ihambe iye phambili. Yikho lapho kuzavunyelwa khona uZulu ukuthi angene azizwele, yikho kuzasasazwa khona mhlawumbe ku-ZBC lakwezinye i-media house ezizakwanisa ukuthi zenze lokho kumbe zizavunyelwa ukuthi zenze lokho.
Manje ngokufuna kwenu isicelo senu kahle kahle belisi ithi umthethwandaba unqume ukuthini, umiswe ukhetho na ukhetho lwenziwe nge-delimitation report eyakudala, ungachasisela nje abalaleli.
Esithanda ukuthi abalandeli bakunazelele ukuthi ibandla le-MDC esukulwelayo nje ukuthi sibe lokhetho olukhululekileyo. Ukhetho olukhululekileyo luqalisa ngayo i-delimitation, ngoba i-delimitation isebenzisa inani labantu eyabakhona elizweni ukuthi itsho ukuthi amawadi azabe emenjani, ama constituents azabe emenjani. Nxa kusetshenziswe i-delimitation engayisiyo kumbe i-delimitation isebenzise amanani angekho, kuyaletha ukuqilibezelwa kokhetho khonoko. Njalo siyakwazi ukuthi i-delimitation ihlala iminyaka elichumi, okutsho ukuthi iyabe izaba yiyo esetshenziswa kukhetho lona lolo luka 2023 lolulandelayo. Kusitsho ukuthi ukusebenza kwahulumende, ukunikwa kwezimali zamawadi, ukunikwa kwezimali zama constituencies kuzalandela isisekelo esingayisiso esingazange siphe inani eliqondileyo labantu. So thina njengebandla elibusayo esesibe khona kwezombusazo isikhathi eside kangaka, sesikwazi ukuthi akula khetho olungakhululeka, njalo akula kubusa kwabantu okungalandela i-delimitation engayisiyo. Sesakuzama konke ukuthi sithi abantu kaba register ngo nengi bazisivote, mhlawumbe sizanqoba. Sesibonile ukuthi hatshi iZANU PF iqalisa ukusiqilibezela kusukela ku-A, khonapho nje sisakhuluma ngendaba ze-delimitation. So thina isifiso sethu ukuthi umthethwandaba unqume ukuthi hatshi i-delimitation le kayibekwe eceleni, kukhangelwe i-final report ye-census, kulandelwe ngqo ukuthi bangaka abantu elizweni bese bebakwa ngama-wards, bese bebekwa ngama-constituencies, bese sisiya ekhethweni.